Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje.
Say how much we have raised so far, but we are in the process.
Nganyeye ngisho ukuthi sesidemali kodwa sisadinga indlela zokuthi sibe lokhetho. Ngalamazwi ngithi uhulumende kumele asidingele imali ukwenzela ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo.
IZimbabwe Electoral Commission ithi sithole imali eyincosana nje kuphela phakathi kwezigidi phose ezingamakhulu amathathu zamadola ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho lomnyaka ozayo.
Njengokwandela yomdisi elikhokhelwa ngobaba uSanzirai asila sizathu sokuthi sihambane lomnangagwa ngoba sonke siyakwazi ukuthi umnangagwa yizanupf njalo umnangagwa nguye wokubulala abantwana baseZimbabwe. Sizabambana njani nabo bezame ukuthi sitholane.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ule njongo yokungena kuhulumende womanyano ozakhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Uhulumende wase South Africa uthi uzakwazisa ngolwesihlanu indlela ezasetshenziswa ekuvuseleleni ama-permits ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi lokhe isadinga imali phose eyizigidi ezingamakhulu amathathu zamadola i-274 million ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Umsekeli kamgcini sihlalo weZEC umnumzana Emmanuel Magele ubike lokhu ngemva kokuphiwa ingcosana yale mali engaba yisigidi esisodwa samadola i-1 million eyokuphathisa emsebenzini wokhetho lomnyaka ozayo. Loba nje kudingakala izigidi lezigidi zamadola ukuthi ukhetho lolu lwenziwe evele esigodlweni sommeli weJapan eZimbabwe. Lokhu kwenzakale namhlanje esigodleni senhlanganiso yomanyano wamazwe wonke eseUnited Nations Development Program UNDP eHarare, lapho obemele iZEC uMagede, omele iUNDP eZimbabwe uBishop Rajuli, lommeli weJapan umnumzana Toshiki Lwado belobelane isivumelwano sencwadi yale mali. UMagede ubonge kakhulu eJapan ngosizo lolu kodwa wathi uhulumende kufuze abone ukuthi imali le iyadingwa ngokuphangisa ukuze ukhetho luqhutshwe kakuhle.
Say how much we have raised so far, but we are in the process.
Nganyeye ngisho ukuthi sesidemali kodwa sisadinga indlela zokuthi sibe lokhetho. Ngalamazwi ngithi uhulumende kumele asidingele imali ukwenzela ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo njalo olusobala, ngoba isisekelo sombuso sithi kumele benze njalo.
Wengeze wathi iZeki ithole izifundo eziningi kukhetho olusanda kwedlula kwele Kenya, wathi bazama ngazonke indlela ukusebenzelana ukuthi iZimbabwe iqhube ukhetho olungela kuthandabuza bedinga ukwenqabela amaphutha enziwe kwele Kenya. Igqwetha elibona ngezokhetho umnumzana Khuda Hobe uthe ukusela kweZEC imali kuzaphamanisa ekulungiseleni kukhetho, ngoba phela ethi iZEC isiphuzile ukuqalisa indingeko zekhetho ezigoqela uhlelo lokubhalisa abantu ukuthi bavote olulokhe lungakaqali sona isikhathi sezidliwa ngumanguwe kangaka.
Kodwa kakula sithembiso sokuthi uhulumende uzakwanisa ukuthi ithole leyo mali edingakalayo kungena kumkhulungwane ezifika ama-$200 million zawe-USA.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Alpheus Mapranga, isakhamuzi seHarare, na othe iZEC kayisoze yenelise ukubuthanisa imali edingakalayo ukuqhuba ukhetho ngesikhathi, ngoba uhulumende esaziwa ukuthi akala mali.
IZEC angiboni ukuthi ingakwanisa ukuthi yenelise ukuba le mali ngawo uraise imali ngawo inxa ukuthi igovernment ayila mali igovernment yehlule ukubhadala ama teacher yehlule ukubhadala yehlule ukusinika i service say delivery right amanzi akini kuma societies even ema lokichini eblawayo kunje sokuyadubuka i teach isuwa isemgwaqweni yonke inxa ukuthi igovernment ayila mali
amalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo ilizwe belilungiselela ukuthi lizabhalisa abantu abazavota kulolu khetho lisebenzisa imitshina yakulezi nsuku e-biometric voter registration elendleko enkulu okwamagama ukuthenga leyo mitshina elokhu ingakabuyi elizweni ngensonto inhlanganiso le ibike ukuba isithole ama-BVR kits angaba ngamakhulu amane 400 kuphela kunkampani eyathola imvumo yokuthengisela ilizwe leyo mitshina yakwele China e-Luxon okufundisa abantu abangaba zinkulungwane eyisithobamunembili yengxenye e-1500 abazafundisa ezinye izisebenzi ngokusetshenziswa kwale mitshina. IZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho kumnyaka ozayo loba nje kungakacaci ukuthi ukhetho lolu luza kwenziwa ngayiphi inyanga sibisibili ngoba abanye besithi ngoncwabakazi ngakwelinye icele kule hungahunga lokuthi engxenye umongameli Robert Mugabe ulakho ukubiza ukhetho ekuqaliseni komnyaka. Ibizo lami nginguGibson Bebe, inkanyelo izindaba yeStudio 7 ngiseHarare.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ulenjongo yokungena kurhulumente wenkazatho ozakhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa alubana umongameli Robert Mugabe ethe wasuka embusweni. Imbiko le iphume ephephandabeni lebulenjini eleReuters izolo njalo ibisithi sokuke kwaba le mihlangano phakathi kwezithunywa zikaTsvangirai lezikaMnangagwa bekhulumisana ngokubambana nxa uMugabe esesukile embusweni. Imbiko le ithe njalo abameli beBhilithani eZimbabwe labo bayawusekela lumanyano. Kodwa isigodlo seBhilithani eZimbabwe sikulandule lokhu. Embikweni wethu le namhla uTsvangirai yena uthe lawa ngamanga aluhlaza. Amazwi yakhe agcizelelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lakhe uNkosazana Tabitha Khumalo.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai asila sizathu sokuthi sibambane loMnangagwa ngoba sonke siyakwazi ukuthi uMnangagwa yiZANU-P F njalo uMnangagwa nguye ukubulala abantwana baseZimbabwe. Sizabambana njani nabo bezanu ukuthi sitholani? Siyakwazi nje likandaba ukuthi ngo-2008-2009 sabambana lezanu-P F uhulumende womanyana labo namasebenzelo abo asukanti ukubambana labo asifuni lito kubo. Thina sifuna ukubambana namabandla aphikisayo ukwenza ukuthi sixethule yena leyo Mnangagwa ngoba uma sisizwa emaphephandaba athi khona yena nguye ozathatha intambo uma uMugabe sesile, so asila kudlelane naye. Thina sifuna ukumkhipha.
Akula ngitsho imizamo eke yaba khona phakathi kukababa uTsvangirai ukuthi ihlangane lo Mnangagwa kumbe bakhulumisane ngodaba olunjani?
Hayi, akula mizamo njalo. Asazini ukuthi sathi sisiya kwikhongresi njengebandla le-MDC sakha umlando kubaba uTsvangirai ukuthi kakhulume lezizalwane zaseZimbabwe ukuthi senzeni ngokukhupha leyozane kuzizo lishini yalo mgoqo lozaphuma nawo. Asizange esikhulume ngezane, sathi kakhulumisane labomama abamachurchi labontanga labasemabhizinisi amavenda odriva bemchova abantwana bemayunivesithi wonke nje esithi ngustakeholder othwele nzima ngendaba yezanu lapho esamthuma gunta ayikhuluma la lokhu kwezanu akulasikhathi labo ngoba sizabambana lesita esiyitho silwa nazo ukuthi sizatholani ngaphandle kokuthi bazaphilipa bazaphinde basicile futhi phezu kwakho lapho ngingaphinde basila njebevula bemlanda nama-ice cream.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa uNkosikazi Hlengiwe Mkhize uthi uzakwazisa ngolwesihlanu lwayo nale iviki imigoqo ezalandelwa ngabeZimbabwe abafuna ukuvuselela amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha la akhangelelwe ukufika emaphethelweni ekupheleni kwalonyaka. Amaphepha la abizwa ngokuthi ngamaZimbabwe Special Permits aqale ukusebenza ngo-2009. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena, ukuze sizwe abakukhangeleleyo.
Thina esikukhangeleleyo njengabakhokheli ukuthi umphathi ntambo wezangaphakathi kwele South Africa uzochazisa ukuthi labo abaphethe incwadi zokucelisa ukuhlala eSouth Africa besebenza, befunda, besenza into zamabhizinisi, ukuthi indlela yokuthi ba-aplaye kuzasetshenziswa yiphi indlela yokuthi ba-aplaye ukuthi lezo ncwadi babe nazo, njengoba sathi lezi ziyaphela mhlaka 31 December 2017. Sikhangelele futhi ukuthi mhlawumbe esicabangayo ukuthi angakhuluma ngalabo abangazange bathole incwadi ngo-2010 nango-2014, ngoba isicelo esasibekayo ukuthi sokulabantu abaningi labo abangazange bathole izincwadi asebelapha eSouth Africa. Asikwazi-ke ukuthi mhlawumbe labo uzobafaka phakathi ehlelweni lolu, kumbe uzathi labo kuphela abaphethe lezi zincwadi yibo kumele bazivuselele. Okunye futhi esikukhangeleleyo yikuthi achasise ukuthi abantu lezo zincwadi bazozenza bekhona lapha eSouth Africa kulokuthi bahambe bayezenza besekhaya. So-ke lathi lo leli langa langolwesihlanu silinde ngamehlwabomo.
Akusoze kulimangalize na nxa lingatshelwa ukubana uhlelo lolu mhlawumbe selovaliwe, selumisiwe, kumbe njalo okunye okungayisikho lokhu elikukhangeleleyo?
Sizakhumbula ukuthi ngenyanga edlulileyo uhulumende weSouth Africa esingathi cabinet yakhipha istatement ukuthi iCabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho ababiza ngokuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe. Lo owayesethula lowo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uMinister of Communication u-Ayanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo wezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani. Kasicabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho iCabinet yakuvumayo.
Umnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabweans in South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuthola ama-passports lamanye amaphepha aqakathekileyo ezigodlweni zeZimbabwe kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele Somalia limanyene lelamazwe abensundu ele African Union lathumela isikhali se-drone esavela kwele Melika ukuyahlasela abalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab. Sabulala amalunga aleli qembu amathathu lamhlanje duzane lesigodlo salelo lizwe iMogadishu. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi eleChina seliselula isandla salo sokuhlukumeza labo abalisolayo ngokwephula amalungelo oluntu. Steve sifinyelela laba semazweni la kumanyano we United Nations. Lokho kuphume kugwalo lwalinhlanganiso olulesihloko esithi The Cost of International Advocacy, China's Interference in United Nations Mechanism. Esigabeni sezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedus Jeremiah weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Alice Bere ohlala khonapha eMelika, lapho ahlangane laye emhlanganweni omkhulu wamakholwa esiKristu oChristian Fellowship International owenzelwe eNew Jersey engcelelane leNew York. Unkosikazi Bere uqala ngokuchasisa ukuthi wabuya njani njalo waqala ngokwenzani.
Igama lami ngithiwa ngu-Alice Gurajena, ngabuya America 9 years ago. Ngabuya lapha ndingwe yesikolo ngifuna uhambo kuyafunda ezokupheka ukuthi ukudla kuyakunceda njani umzimba wakho, ukuthi abantu bamele badle ukudla kunjani ukuthi bengaguli, into ezinjalo. Ngahamba esikolo ngaqeda, ngathi ngiqedile isikolo khonapho ngasembona ukuthi ha, lapha eAmerica kunzima ukuthola umsebenzi nxa kungela umuntu omaziyo. So ngakhuluma labantu engihambaziyo, ngacela umsebenzi, ngabuza but akuphumanga. Then ngathi sendlezi njalo ngasenzithi kungcono ngizama okunye okuthiyeneyo. Ngase ngincediswa ngabanye banjela ukuthi i-IT industry ingani ngcono ngenxa yokuthi abantu abaningi abangaveli lapha bayathola imisebenzi. Ngahamba ngathatha enye ikhoso okuthiwa yi-OBIE, ngase ngithola umsebenzi we-OBIE. So khathesi ngiyasebenza ku-IT industry as an OBIE analyst. Khonokho kuphongutsho nje ukuthi uyanceda abantu abalamabhizinisi ukuthi bakhangele imisebenzi yabo, bazwisise ukuthi nxa befuna ukuthi imali eningi iphume bakuhambisa kanjani, nxa befuna ukuthi balingane labanye abantu abaphumelelayo bakuhambisa kanjani. Khathesi sendile muli labantwana bama bango-2 abafana lendoda yami eyodwa. Siyabonga iNkosi nendoda eyodwa. Ngachada 4 years ago, emsebenzini wami sendlezi 3 years wona lo we-IT, but ngiqeda graduate lo msebenzi wami kwaba le minyaka emithathu, A3, ngingakatholi umsebenzi. So nxa ube khona abanye bangakatholi umsebenzi, ngiphonga ukuthi no, ngabakhangela iNkosi, iNkosi iyabanceda ngezikhathi zonke. Ngabangaluzi hope.
Sengihlangane lawe emhlanganweni eminingi yamakholwa esiKristu. Wena-ke uyikhonza ngayiphi indlela, njalo umthanda ngayiphi indlela uNkulunkulu?
Mina uNkulunkulu ngiyamthanda. Nxa kulenge into engiyithanda lapha emhlabeni ngoNkulunkulu, ngenxa yokuthi uthando lwakhe empilweni yami, ngakhangela impilo yami uqalisele ilanga lokuqala ngifika lapha emhlabeni, la kufika namuhla, ngiyabona ukuthi iNkosi ibingithwele ezandleni zayo. Mina ubabami wafa ngilomnyaka owodwa, umamami wayengela sikolo, engela olevo, engela lutho ayelakho. Wathi eqedile ukufelwa bamthathela konke khonokuyana okusesintwini kwezinye isikhathi, wamele aqalise ekuqaleni. But uNkulunkulu lapha sesitholakele sise-America, mina lo mamami lo mna wami, uyikokutshengisela nje ukuthi uNkosi ikhona. Ngingakhangela into ezinjalo, ngiyabona abanye abantu abancedisayo abahlala lami, and nxa babengafuni babekwanisa ukuyala, bangenxa yeNkosi bangigcina, abantu benalabena bangigcina kuhle. So ngiyakubona sekuthi isandla seNkosi sasiphezu kwempilo yami, and ngenxa yakhonokho uthande ngilalo lo Nkulunkulu ha lujiyile. INkosi ngiyayithanda, ngiyafuna ukuyisebenzela lapho endithuma khona, ngiyafuna ukuhamba ngenxa yokuthi la namuhla ngiyambona uNkulunkulu empilweni yami, ebantwaneni bami, endodeni yami, ebantwini engihlangana labo. Namhlanje ngiphambi lapha ngiyakhuluma lani lonke elilaleleyo ngenxa yaNkulunkulu.
Ngikuboneke ukhuluma usipha i-presentation komunye umhlangano we-Women of Dominion. lapha ke wawukhuluma ngani ukukhuthazana?
Ku presentation engayenzayo ngangikhuthaza ukuthi abantu mele bazwisise ukuthi ukuba ngumntana waNkulunkulu kumele siphile impilo etshengisayo ukuthi siyamazi. Kulokunye ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu kweso siba ukuba amazi ngeqiniso ukuyatholakala ekukhulumeni kwakho, ekuhambeni kwakho, ekubambeni kwakho abantu. So khonoko ngiyakubongela, yikho ngizama ukutshela abantu ukuthi akula ndaba lapho wavela kwani ngabe kwanga yenza into eziningi ezazizimbi, but uNkulunkulu wambonisa wancedisa. So ngifuna ukuthi lonke elilaleleyo ayikwazi ukuthi impilo yenu ime njani or yayime njani, but uNkulunkulu uyakwanisa ukulinceda lonke libe le restoration lekati ikhulunywa ngayo lapha ku-CFI. So ngiyabona ukuthi uNkulunkulu sibile usempilweni nami nxa ukuthi last year ngangikhuluma ngendaba zonalezo emhlangeni waphelayo ukuthi akula ndaba lapho wavela khona uNkulunkulu akwazi ukunceda yena akwazi ukuphila impilo enhle sibili kakhulu. And nafu abafike basitshela ukuthi konke owathatha nguSatan uJesu akwazi ukukubisela. So ngiyabonga iNkosi ngalokho.
Unkosikazi Alice Bere, isizalo neseZimbabwe esihlala khonapha eMelika, obexoxa lo Praxedis Jeremiah eseNew Jersey. Isikondlo seZimbabwe kwele Botswana sesikhweze intengo zokusiza abadinga uncedo olutshiyeneyo kule ofisi ngokuphindwe kabili i-100%. Kuvika uMartin Gwenya.
Iofisi yomeli weZimbabwe esedolobheni leHavron ibike ukuthi izakhweza imbadalo yoncedo elinikeza uZulu kusukela mhlazini ngalinyanga kampandula. Iofisi le inceda izalwane zeZimbabwe ngokundingeko ezifana lamaphepha okubhalisa ukuthola ingwalo zokuhambisa ipassport, ukuntshintsha incwadi zokutshayela i-driver's license kanye lokudindisa izincwadi kumbe izithupha kutshengisa ukuthi ziqotho ukusetifya. Eminyakeni ethile edluleyo iofisi le yathi ukudindisa incwadi kutshengisa ukuthi ziqotho kwangamapula alikhulu 100 pula elingana lamadola lichumi eMelika. Kodwa ngemva kokuba abantu bekhonone kakhulu intengo leyehliswa isiwa kumachumi amahlanu amapula i-50 pula. Kodwa iningi liyethukile ngomvulo litholwa ukuthi inhlawulo isibuyele njalo kumapula alikhulu.
Besingazi ukuthi sokuyi-100 pula, ubona umuntu esefikile ku-embassy uyazibuza ukuthi mhlawumbe bakhangelani ukuthi umuntu ma esetshisa iphepha elilodwa kumele ahlawule imali engaka. Kuyasidanisa lokho ukuthi ba-charge amaphepha loba 1 nge-round price engacharge futhi 4-10.
Umnumzana James Ndlovu yena obe usuka kwenye indawo engaphandle kwedolobho le-Harbron ezodinga usizo lokudindisa amaphepha uthi uhulumende weZimbabwe kalamali ngakho usethathela izalwane imali noma ngayiphi indlela.
Kambe abantu bayathathelwa imithelo ekhaya. Ungaphuma phandle kwelizwe kusuke kufane kutsho ukuthi bazama ukudinga imali yokubhadala izisebenzi ze-embassy ngoba siyazi ukuthi uhulumende kalayo imali.
Ukuthatha amafomu okubhalisa ukuthola ingalo zokuhambisa ipassport sekubiza amakhulu amabili lama-amahlanu amapula 250 pula. Okufanayo uma umuntu efuna incwadi etshengisa ukuthi incwadi yakhe yokutshayela iqotho. Uhulumende wavuma nyakenye ukuthi kalamali yokuhlawula izisebenzi ezisama-ofisi namela izibhapha phandle kwelizwe. Abanye babikwa sebehambe inyanga lenyanga bengaholi, kukanti umgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ama-ofisi amele izimbabwe aphandle kwelizwe umzana Kind nesiparatsa wathi isimo sikhona siyayanyisa. Wathi iofisi eseBotswana ingamanye asebhidlika imduli esithi kungaba ngcono uma uhulumente engavala amanye ama-ofisi amele izimbabwe kwamanye amazwe. Ngingumartin Ngwenya oyindaba zestudio 7 Sahabron kwele Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kule mikhuba ehluphayo ezihlangana layo enjengokudinga amantombazana kumbe amajaha ukupheka lokunye okuchiyeneyo. UGibbs Dube uxoxa lonkosazana Musa wenkosi Ndlovu, unkosikazi Lindsay Harmon lomnumzana Gary Twala Jackson.
Ngesimester yami yokuqala sathi sihlezi eklasini nje sixoxa. Omunye inkazana esasilingana iminyaka yabona khona bama kubo 18 wathi yena ukupheka kapheki kakwazi lokupheka ngakibo ophekayo ngustepfather. So lapho kukabili ukuthi intombazana engangami ithi ayipheka akwazi ukupheka, kuwezekhanya ukuthi umuntu ophekayo endlini asiwe layo mama ngubaba. mina ngathi lapho emvela khona angiyeke ngiphumisele ebantwini ukuthi ngikhulume into enjalo ukuthi hayi mina ukupheka ngikwazi khula silakho.
Yes, sibona ke uthi sosiloba lapha silolinzi Harmon. Ungazi ukukhangela ke udaba lwemikhuba. Siyakubona lapho uthi kudala abafana babe sithi uyabona. Ubona ngani nxa usemazweni ungakwenza khona kuyathini?
Kuyabe sokungathi kustalker. Kodwa mbone ngathi bensithi lwana ubhuti omunye angazibe ngubani enithe ngiqala ukucomment.
Ye, ungwenya.
Ubekhanya uyakhekheleza. Isifazana siyabe singafuni lokho, kumele usukhanye ukuthi kathi uvele ujongeni. Ungakulokhu umotha isikhathi but lola uyakulokhu uzama lawe nxa uyadinga into elilayo in common kumbe umnxuse esontweni uqalise okuyi-conversation ongathi uyenzani ukukhuluma uphosa ilizwi uphosa kodwa ube direct, you have to be firm.
Hayi kunjalo kothi-ke ngithole-ke ubaba-ke uGary Jackson bona zami secingweni lapha.
Hayi mina ngizothanda ukukhuluma ngendaba yabancane abantwana. Ngiyethuka mpela ngiqala ukubona indlela nje abantwana abaphila ngayo, abakhula ngayo endaweni lezi emazweni lapha. Ngananzelela ukuthi abantwana bale power mpela, bale power yokuthi ungaba ungubaba noma ungumama kumbe isihlobo eseduzane mpela, bale power lana engakuyi-intimidate ngokuthi ekukhuzweni lapha mpela bayakhetha ukuthi bafuna ukukhuzwa. Kukhona okunye mpela ngathi ukwakhuza bakutshela ukuthi bona balelungelo lokuthi wena ungabatsheli lokho, yabona. Langethi usakakhulile ukuthi hawu ngathi umntana uzathe ngimtshela ngizathi ngimbonisa futhi nabe sengitshela ukuthi angeke ngenze lutho.
UGary Jackson, unkosikazi Lindsay Harmon, lo Musa wenkosi Dlovu bekhuluma lo Gibbs Dube. Kwezemidlalo, iqembu leBulawayo City libe ngutshiki lobhanqa leCapes United emdlalweni wePremier Soccer League odlalelwe eHuddersfield koBulawayo lamuhla. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leBulawayo City leliqale ukuhlohla ngehlandla lokuqala yelo mdlalo njalo lihlohlelwe nguIshmael Wadi, kwathi iqembu leCapes United lona lilinganise ngomzuzu wokuqala wehlandla lesibili njalo lihlohlelwe nguJohn Jiwawo. Ekhuluma lentatheli ekupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uMandla Mpofu uveze intokozo ngokuthola kwabo umklomelo owodwa kulo mdlalo.
I think umdlalo uhambe kahle ezengikhulumile phambi kweviki ukuthi ithimu elidlalayo le asothimu encane asothimu elula. Ukuze ukuthi ngabe sithola umklomelo ebuthaka kuyamele sisebenze egadalala, but sisebenze egadalala inalowo wodwa esiyitholileyo ngibona ngani ungcono. Sikhangelele ukuthi lapho sesifike khona sesifike emaphethelweni weleague and sokuthi siba nzima nxa udobha kungcono and namhla ngithabile kakhulu ngokuthola iphoint esiyitholileyo.
Iqembu leBulawayo City linqobele ze-PC Caribang 3-2 emdlalweni olandelwe ngowanamhla njalo ngempelasonto elizadlala lele Black Rhinos esikodlweni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leCapes United uMark Matela uthi benze kuhle kakhulu ngokuthola umklomelo owodwa.
Umdlalo lo udlale kuhle, ungumdlalo ongalula kodwa sibona ukuthi ngendlela kade siqoqe ngayo senze kuhle lanxa uphele uchili obhanqa asisoli ukuthi sijuwile asidliwanga ngoba ngamuva lapha siwe i-Dynamo. So esizakwenzeka ukuthi sizavuyela futhi siyosebenza esigodlweni silungiselela umdlalo wani owebantu Rovers ongalula.
Iqembu leCapes United lizaphenduka njalo koBulawayo ukuzodlala leBantu Rovers emdlalweni walo olandelayo. Kusenjalo imidlalo iyaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leWange lizadlala khona leBantu Rovers enkundleni yeColliery. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanje.
Peta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi sithole ingcosana kuphela yezigidi zemali ezasetshenziswa ekuqhubeni ukhetho. Umkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai selandule imbiko ethi ulenjongo yokungena kuhulumende wenkazatho ozakhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa alubana umgabe ethe wasuka embusweni. Lingayikatshana, zihlobo zami liyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo. Lilale matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.